endabeni zethu lamhlanje lilo Mikeobe. Unkosazana Thokozani Khuphe usemthethwandaba lapho abangisana khona ibizo le-MDCT lomnumzana Nelson Chamisa owelinye icele lebandla leli. Omongi baqhubekela phambili eZimbabwe bekhalala umsebenzi. Abantu abaningi abasatholi usizo ezibhedlela zikahulumende ngenxa yesenzo lesi. Ilizwe leZimbabwe lilungiselela ukuthakazelela uzibuse. Kulabanye abathi kulutshwana okuhle okwenziwa nguhulumende webandla leZANU-PF selokhu ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980. Ku-Livetalk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngozibuse kweleZimbabwe. Bathina abasakhulayo ngozibuse, thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo esithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingaqhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-short wave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.